Ngilabantwana mina bambalwa engibabhadlala esikolo ngike ngahlala ocingweni ngibuze izikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona. Basamile okwefees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba kodwa kwezinye izikolo ifees banayo ngoba ifees bayakhulunywa ngayo last year yagazetwa yi-Hands of Government ya-approve. So angazi ukuthi njengoba yayingake-approve abantu bezafunda mahara. Angazi-ke njalo ukuthi kusasa kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakhathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikole esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees. Isikole esinjenge-Chibila isiyachilaba i-secondary i-Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho yabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esayisizwe lesakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama school fees?
Hatshi, angikezwa ngomntwana oseqotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. Kodwa esikhiweni ngapha hayi abantwana abaningisibile bayabisile ekhaya, especially ama private school vele kaungena ungabhadalanga i-school fees yikho okuxotshwa khona. Kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyiselwe emakhaya kuthiwa kufuneka i-school fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha, abaningi abantwana ababhala u-grade 7 abangabhadalanga i-school fees, izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama-certificates ukuthi bayedinga indawo ye-secondary. So mbonakani yibo abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili, ngoba i-secondary udinga indawo nge-result ya-grade 7. Ngale zikolo babamba ama-results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.